Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Bana go studio 7 a Voice of America sise Washington DC lapho esilethulela khona uhlelo oluqhakathekileyo olumayelana lomumo weZimbabwe kulandela uhluthu nokwentambo zombuso ngabebutho I special edition olamukela ngenjabulo enkulu ku studio 7 ngosonto ekuseni kunjenje mhla ka 19 lwezi 2017 ngu Prophet Jeremiah endabeni zethu lamhlanje Umongameli Robert Mugabe ukhangelele ukuhlangana lenkokheli yebutho lamhlanje phambilini komhlangano omkhulu wedale le Central Committee yebandla leZANU-PF.
Okwamanje uZulu ibhekile nje ulindele ukugcwaliseka kwaleso sithembiso sababuyise lapho bekhulumisana loZulu ethe wayafika bucwadana le-State House izolo.
Ngemva kokutshengisela kokungathakazeleli umongameli Robert Mugabe, uZulu usemelele ukuzwa ukuthi uzasuka nini esihlalweni.
Ngoba ngendlela abantu asebekhuluma ngayo, singani iZANU-PF inkulu uMugabe kuphela, akufela muntu osavumayo ukuthi khona yena ubeke ilunga leZANU-PF.
Ngesikhathi kule ngxabangxoza kwezombusazwe abemaphandleni bona bathini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Robert Mugabe ukhangelele ukuhlangana lenkokheli yebutho lamhlanje phambilini komhlangano wedale le Central Committee yebandla leZANU-PF. Umfundisi uFather Fidelis Mkonori ongumlamlamkunzi phakathi kukamongameli Mugabe labakubutho abamhluthunele intambo zombuso utshele umsakazo weZBC ubana lokhu ngokwesibili ukuba amacelela ahlangane kukhulunyiswana ngokuthi umongameli Mugabe asuke na esihlalweni. Abanye abakunkulumo lezi bekucelele kaMugabe ngumqondisi wama-CIO umnumzana Aaron Nepera lesikhulumele sikaMugabe umnumzana George Charamba. Lokhu kwenzakala phambilini komhlangano omkhulu wedale le Central Committee yeZANU-PF okhangelelela ukwenziwa lamhlanje. Kulandile ivoti yezigaba zonke zelizwe yokuthi abasamfuni ukuthi akhokhele umongameli Mugabe. Kunjalo nje uZulu usekhangelele impumela yokutshengisela okukhulu okwenziwe izolo eHarare okwenkulungwane lenkulungwane zabantu asebesithi umongameli Mugabe sokumele adedele ozamelama. Isitudio 7 ixoxele intatheli izindaba yethu uMavis Gama obesekutshengiseleni lokhu.
UZulu yena ubefisa ngaye vele base bamkhipha uMugabe kodwa laba abaqoqe lo mbuthano abakubutho bona icele labo batshela uZulu bathi bona hayi sizokulazisane siyani ndlebe kube mabonakude la uma-wayensi lizokuzwa ukuthi kuyisima kanjani. Okwamanje nabithi yalibonga babonge uZulu kakhulu bembonga ngokulalela kanye nokuthathela phezulu lapho ilalesi sicelo sokuthi afole. Sikhumbule ukuba lesi sicelo size sivelela kwabalwa impi yenkululeko bethi kuyindlela yokubonisa uMugabe ukuthi njengoba yena engafike lokho eqinisa ikhanda esithi yena akafuni ukusuka esikhundleni uzasuka kuphela esikhundleni nxa uZulu ethe watsho kanjalo ecinganye lokuthi uZulu ngiyowamphethayo singaleli lizwi lakhe basebesithi batshengise ukukhonana kwabo. Okwamanje uZulu ubhekile nje ulindele ukugcwaliseka kwaleso sithembiso sababuyise lapho bekhulumisana loZulu ethe wayafika bucwadana le-State House izolo ngemva kokufola behamba ngenyawo abanye bakhona ukusuka eZimbabwe ground e-Highfield baze bayangena edorobheni bayafika bucwadana le-State House.
Wena ngokuzwa kwakho ubona ungani uzasuka esihlalweni yini umongameli Mugabe njengoba sisizwa ukubana kafuni?
Kuliqiniso lokho ngokuzwa kwami yebo uZulu kakasafini umuntu wonke kasafeli kodwa sikhuluma ngomuntu oyisiqoqodo ozifilayo ukuthi intando yakhe kuphela yenziwayo ambone vuma lula umongameli Mugabe ukusuka esikhundleni. Masingakukhohlwa ukuthi sikhuluma ngomuntu oselesikhathi eside esikhosini ekhonisa ukubuya lobukhosi lokubusa amanzi akade lawo ngesikhathi ebusa. Ukuthi amane nje avume athi hhayi sengisedele eceleni lina-ke yenzani lokhu kufunwa nguZulu, amboni esenza kanjalo umongameli Mugabe. Kungalesi sizathu-ke sekudonse amalanga wonke yonala sengicedelesi isikhathi ukuthi avume. Ngangisizwa kuthiwa vele khona esikwini lwakuqala bekhulumisana naye ube qinane lokuthi yena ngumongameli owakhethwa ngokusemthethweni, kungakho kuzamele akhitshwe ngokhetho olusemthethweni. Okwesibili, ngumuntu njalo obeqina ebandleni esithi yena lasebandleni kumele kube libandla elithoyo ukuthi yigaba samfuni, hathi ukuthi abakubutho kumbe abangaphandle kwebandla bathi gaba samfuni, njengoba isisekelo sebandla lezama PF sisitsho ukuba nxa umuntu engasafunakali kumele kusukela ebantwini abasebandleni. Yikho ngise sibona kuthiwa kuza kuba nomhlangano omkhulu e-Central Committee ukuthi bahlafune bakhulumisane ngaleyo ndaba. Ngaphambilini kungakenziwa lomhlangano, yikho nje kwahlalwa phansi imihlangano yama-PCC bavumelana bathi bona hhayi kasisakufuni, asazike njengoba sebekhulumile abebandleni lakhe. Kodwa mina ngokubona kwami lo muntu ngumuntu olekhanda elichisayo, ngumuntu olekhanda eliqinileyo, kangayamani avume nje ukuthi mina sengisikhundla.
Ubona abakubutho sizwa kuthiwa bakhulumile embuthanweni lowo, kahle kahle batheni?
Bakhulume bekhulumisana noZulu ekugqibeni kwalo mbuthano ngesikhathi uZulu efuna ukuyafika emzini lapho kumele kuhlale umongameli e-State House. Lanxa bengasangenanga abantu kodwa basike becwadlana nje ne-State House bakhulumiswa nguZulu. Njengoba ngitshilo ngaphambilini, obekhuluma emele inkokheli yabakubutho i-Major General Sibusiso Moyo esethula umbiko wakhe athe uvelele kumkhokheli wabakubutho uKhulumanda Constantine Chiwenga. Uthe yena into yakuqala bebonga uZulu ngokulalela kanye nokuziphatha ngaleso sikhathi efola. Okwesibili, wathi yena izikhalazo zikaZulu ngoba uZulu khonapho bekhalaze ukuthi hhayi madoda kasiqediseni into sesesiqede kuze kuse kuphele simfise nxa simfisa esikhundeni. Watshela uZulu wathi Zulu senzile esathi isigaba sendlalele yakhe indima sekulindele abaphezulu abakukhokheli inkokheli ukuthi basebesitsho-ke ukuthi kuyini okuzaphuma uZulu makalindele. Lanxa uZulu ube khonona ekhalaza ukuthi hhayi bona uZulu into kade ifuna ukususwa kukamongameli, kodwa abakubutho bathi bona hhayi makulindwe kulindele ukuthi njengoba sekufoliwe abantu bayenza bathengisa intando yabo bathengisa izifiso zabo kuyini-ke okuzathiwo.
UMavis Gama intatheli zindaba ye-Studio 7 ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande eseHarare. Ukuhlaziya-ke lolu daba, uChris Gande uphinde waxoxa lomgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha ngaseMelika, uMnumzana Danny Moyo.
Umbuso kamongameli Mugabe bekuvele ngabe wafika emaphethelweni kudala. Esikubongayo khona manje yikuthi umuntu wonke oseZimbabwe is no longer thina esiyi-opposition who have been saying ukuthi umuntu lo is not good for our country, makahambe. Now sekuyisizwe sonke esesiphakamile. If ma ungakhangela abantu abaphumileyo namhlanje ngomgqibelo besithi we are done ngawe Mugabe, omunye umuntu ma ngakhangela umpikitsha lowo angathi ulamanga ukuthi abantu laba for 37 years yibo ade bevotele Mugabe, ngoba Mugabe ubeklema ukuthi yena uyawina ama-elections and namhlanje kucacisile ukuthi ama-election lawa ebengawawini ebewariga, ngoba umphakathi wonke weZimbabwe uphume phandle wakhombisa ukuthi Mugabe vele akafunakali, okusho ukuthi vele ubengafunakali from kudala. So thina sithi namhlanje ithuba elihle elokuthi njengabantu baseZimbabwe sihlale phansi sibe sopha sivumelane ukuthi okay siya kuphi now from la. Lokho iarmy ade ikucabanga ekuqaleni besenza iqhu yabo ukuthi bazofaka nje imangakho baqhubeke besenza izinto zabo njengezanu. I think namhlanje umphakathi weZimbabwe rubbished that they changed the narrative. Akusekho lokho ukuthi sokuphomba ukutshintshwa nje umgabe kufaka umnangagwa izinto ziqhubeke. That means ukuthi from now on uhulumende ozongena upresident ozohlala esihlale ngesiyana uzobekhethwe ngabantu ngoba abantu baphume in their millions all over the world, not just eZimbabwe but even ngaphandle lapha eAmerica, everywhere, England, Australia, wonke umuntu ujabulile ukuthi umgaba kasekho. But the main question is siya ngaphi masisuka la? Siyabuyela yini kuzanu government noma sifaka i-government eyabantu ngabantu?
Njengoba usitsho wena, umbuzo lo okhanya udakatheke kakhulu kangaka ukuthi kuyiwa ngaphi kusukela lapha, njengoba usitsho njalo ukubana umnumzana Emerson Mnangagwa engamelanga kuba nguye ohle azingenele nje esihlalweni lesi.
Masisuka la njengela elangeni lalamhlanje, amabutho eZimbabwe they know now ukuthi iplan adivelayo bona ayisekho ngoba there is no way bangazama ukuthi bafosele iplan yabo after bebone ukuphuma kwabantu emela utshintsho abalufunayo eZimbabwe. So njengoba kunjalo kusho ukuthi thina ke abantu akusamelanga silinde ukuthi sitshelwe noma yi-army noma ngama-political parties besitshele ukuthi no asenzeni kanje kanje. Thina njengabantu kumele sihle sime sithi from now on sithi thina kumele kube lama-free and fair elections. And ukuthi kuze kube lama-free and fair elections okokuqala, i-ZEC ayimeli abantu, it was an appendage of izanu and therefore ZEC has to be abolished. Kumele sibe le new independent electoral body that is not tainted. That's number one. Number two, kumele ukuthi abantu abangaphandle, i-international community, kube yiyona, people who don't have a stake in our current affairs, kube yibona abasupervisor ama next elections so that they are free and fair. And number three, i-diaspora, umZimbabweni wonke lapha khona ulelungelo nge-constitution ethi silayo, ulelungelo lokuthi avote, and therefore wonke umZimbabweni kumele avote. Yiyona indlela esingakhuluma ngayo ezosisa phambili, ngaphandle kwalokho nje yikudlala.
Umnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai ngapha ngaseMelika, lapho ke limzwe exoxa lo Chris Gande owe Studio 7.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampakafuke mbula.
Singene kwezemabhandleni lamhlanje ngisePlumtree kwamadlambuzi, njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Thamani Ncube ngokudilika kukahulumende kamongameli Robert Mugabe. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo, ngamukele nabalaleli bohlelo.
Intaba enkulu sidilikile.
Nkomo, intaba idilikile engunanzelelayo ukuthi khona abantu abaningi lento eyenzakala kumongameli uMgabe iyabajabulisa ngoba ngendlela abantu asebekhuluma ngayo kungani ivali PF bekulomgabe kuphela, akusela muntu osavumayo ukuthi khona yena ubeke ilunga lezanu PF.
Kuyini okukhangelelwe izakhamizi zakomadlambuzi khona ngapho njengoba sewile uhulumende kaMgabe?
Nkomo, abantu beZimbabwe bephila impilo yovalo eyokwesaba eyokuthi khona bangakhulumi bephisela imizwa yabo ngendlela abathanda ngayo. So ngaloko sekusenzakala kathesi abantu sebethole ingathi khona i-space esokuthi khona baphumisele imizwa yabo. Abantu uyakubona ukuthi khona into kade isenzakala eZimbabwe bekungela freedom of speech and the freedom after speech. Namhlanje abantu they are bajabulile, uyabona ukuthi khona abantu bahlala beloyisa ukuthi khona njalo ne freedom of opinion. So abantu bakhangelele ukuthi kona iZimbabwe isiya phambili, kuzaba lokukhulumisana phakathi kwabantu bonke, kungakhethelekile uhlanga, babe nenkululeko yokukhuluma lokwenza izinto zabo njengoba kulethiwe isisekelo sombuso welizwe. Hayi lokade kusenzakala okokuthi kona amapholisa ebesethethe ilizwe alenza elawo, okokuthi kona ubothele lokukhuluma imbono yakho kukubothele kona lokho.
Ukutholakala kwemisebenzi, ukuvulwa kwamafekithali kanye lentuthuko nje ezigabeni ngezinye zezinto yini uZulu aziloyisayo khona ngapho?
Kakhulu Nkomo, ngoba sikhuluma iqiniso, for the past 37 years ezombuso kaRobert Gabriel Mugabe akula mpucuko mina engingathi ibe khona ngaso sokuba khona kukahulumende. Impucuko ongabe uyayibona kukhathalekile idibha, kukhathalekile izibhedlela kumbe isikolo, bekuyimizamo yabantu abakade bephumele phandle elizweni ngokuhlupheka bese bethumela izimali emakhaya, kwenziwe leyo ntuthuko ekhona. Ngikhuluma nje kube kwaba nohlelo ngo-2013 olokuthi khona kubhedwe imigwaqo, kuhamba abantu becelwa amadola awokugreda imigwaqo. Siwa kambe khona lokho abantu bengasebenzi kungena la ntuthuko. Kunye abantu abakukhangeleleyo ukuthi khona aluba umgabe engasekho esikhundleni besakuso kuzaletha esingathi yi-investor confidence, abantu abakhangelele ukuzavula amabhizinesi elizweni, kusebenzeke abantu bengelavalo. Ngoba isizwe abantu abasebenza belo valo vele akula muntu othakazelela ukuthi abeka imali yakhe elizweni angavuka angakwazi ukuthi khona kusasa kuzagcina kwenze njani ngemali yakhe, kumbe kuzagcina kuthiwa ibone ibenge.
Zona ingqungquthela zeZANU-PF khona ngapho komadlambuzi zithini? Ukhona yini osakhuluma ngokuthi umgabe ngumuntu omuhle?
Somo abantu bayamangalisa futhi abantu abakuZANU-PF angikwazi ukuthi khona ngabantu abasuke bacabange njani, ngoba akusekho ovumayo ukuthi ulilunga leZANU-PF. Abanye sebeqathile asisababoni lapha, abanye yibo asebebuya ezinhlelweni sebebizela abantu inhlelo izwele abakade bekhetha abantu kuze kuthiwa kona nanku inhlanyelo kumbe nanku umumbu abangasibo bezanu-PF abaholi. Kodwa namuntu sebehamba begqoqodela abantu ezindlini kuthiwa kuyaningizwe thatha inhlanyelo, kuyaningizwe thatha umumbu, ngenxa yokuthi khona sebenanzelele ukuthi khona umthuzi wabo akade beqatha kuwo usudliwe ngumuhlwa, ilanga lizababhadla sebefunta luba abantu babazwele basebenzele ndawonye na.
Akuyiphethe ngamafitshane Ncube, uvalelisa abalalele.
Sibefundile bantu ukuthi khona ilizwe asilo lomuntu oyedwa, ngenabantu bonke kuphilwa ngokuxoxisana, ngokuboniswana, ngokuqondiswana. Amandla asebantwini, umuntu yena kangeke ayenze lutho ngaphandle kwamandla aphiwe ngabantu. Lo umuntu angagabhazeli abantu ngesikhundla asiphiwe ngabantu, ngoba abantu balakho ukuvuka besithethe leso sikhundla.
Hayi, siyabonga Ncube, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Enkomo nabalabeli.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxale sakhamuzisa komadlambuzi umnumzana Thamani Ncube, yena oke waba ngukansila njalo wakulindawo.
Umsakazo we-VOA Studio 7 ulethulela izindaba ezijisayo ngokwenzakala eZimbabwe kulandela ukuhluthuna intambo zombuso libutho. Lalela izindaba kusukela ngo-6 a.m. kusiya ngo-9 a.m. suku zonke, njalo ngo-1 p.m., 3 p.m. lango-5 p.m. eZimbabwe. Lingasichuma kumagagasi athi 909 meter wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Silethulela indaba lezi lemakhasini okuzilibazisa awe-Facebook athi VOA Ndebele le VOA Shona. Lisithumezele elikubona kumakhelwane kumbe lapho elikhona.
Lelalele ku Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wathi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ubekhokhela ibandla eliphikisayo kwesikhathi eside eVenezuela u-Antonio Ledezma ufike edolobheni le-Madrid lamhlanje, lapho ahlangabezwe yimuli yakhe. Kuthi-ke uSaad Al-Hariri uchiye umsebenzi wokuba yinhloko kahulumende yakwele-Lebanon esithi uzaphindela eBeirut ngolwesithathu. Abantu bezabeleni zemandebeleni lenkabazwe labo basekela uhlelo lokuthi uMongameli Robert Mugabe asuke embusweni, kodwa bathi ibutho sokumele lazi ukubana abafuni uMongameli owaba lesandla kumbhuqazwe weGugurawonde. Wanastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ibutho leZimbabwe lithethe intambo zombuso ngolwesithathu lisithi liqondisa okwenzakala emandleni elibusayo emadabukakusa osekubangele ukuba kube yilo elilawula zonke inhlelo ezenzakala ezweni. Abantu bathi akulandelwe umthetho kahle ekususeni uMongameli Mugabe embusweni, bakhathele ukubuswa ngababulali lamasela. Namhlanje ibandla lemthwakazi Republic Party liqale umkhankaso okhuthaza ibutho leZimbabwe ukuba bengakhetheli abantu inkokheli elezandla ezithonta igazi, bethi kuyabe kusobala ukuba ibutho liphatheke kungxaki zebandla elibusayo. Umongameli we-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthi abantu bengaphatheki, ethi kuncedane ukususa uMgabe kufakwa abetheswa amacala okuphatheka ekubulaweni kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawonde.
Kanti njalo kusinceda ngani ukukhipha uRobert Mugabe sifaka uEmmerson Mnangagwa laye ngomunye wabaphatheka ekubulaleni kwabantu bakithi? Njalo siyamangala ngalesi senzo esenziwa eZimbabwe military ekwenzayo besithatha uhlangothi, ikanti ibahlala besithi bona kabaphatheki kwezombangazwe. Lokho abakwenzayo asikuphatheka kwezombangazwe na? Kuyasivelela ukuthi bathatha uhlangothi lokusapota uMnangagwa ngoba labo njengemilitary beyilacoste. Lokhu thina sithi abantu bakithi kabahlehlele emuva, bangahlanganyeli.
UNkosikazi Khoni Mpala uthi abantu abafuni muntu olembali engacaciyo.
Kana inyoka inyoka, Mugabe Mujuru Mnangagwa, konke kuyafanana. Thina sesidiniwe ngabantu abangcindezela abantu. Thina sifuna i-peace eZimbabwe, asifuni umuntu ozabe ebulala abantu, encindezela abantu, enyamalalisa abantu. Sifuna umuntu ozabusa, kube le-peace eZimbabwe, lothando. Kasithi
yesizwe imbono yolwela amalungelo oluntu uNkosikazi Abigail Mupambi.
Kuyatshengisela ukuthi okuningi singakwenza, but ma singa-attendanga indaba e-healing and reconciliation, yona vele emele ikhokhelele le truthfulness, ukukhuluma iqiniso, siyabe singakaqalisi as a nation. As i-basis ye-development yethu kumele ibe based in truthfulness and sexual issues ezifana nendaba nale eGugurawonde, of course kulabomramba china njalo njalo.
Unduna uKhabazela Mkhize, induna esebenzela inkosi uMzilikazi wesibili, uthi abafuni uMongameli owaphatheka ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawonde ngoba amanxeba abo lokhe engakapholi.
Into esikhuluma ngayo lapha thina vele asifuni vele i-president eyaba vele eyangena ngesikhathi sempi yeGugurawonde liyani, ngoba angakabe president o-right ngoba owakwenzayo lokho ekukhona emzimbeni wethu asiyemukeli leyo nto leyo. Ngoba owakwenzayo lokho ekukhona emzimbeni wethu, thina sifuna ukuthi ngabe kuthiwa kwenzakala yona iZimbabwe khona ngale, bakhethe omunye umuntu ongazabe phakathi koluhlu lolwana lokubulawa kwabantu befuthi yafakwa ebhalagwe ngesikhathi seGugurawonde. Kuyakhanya lokhona ukuthi lo muntu lo kazangabe legazi, kasifuna umuntu waba legazi lokubulala. Kubi kakhulu khona ukukhanya ngoba abantu kumele bakunanzelele kokho ukuthi ukufaka umuntu oyi-president abe yi-president yena wabulala abantu kusho ukuthi sizimfaka ngokuthi siyamesaba. Kakukho kulokhuya, lo nkulunkulu lokhe lecala lwalelo ukuthi wabulala abantu abuye abe ngu-president futhi. No, it's not it.
Osakhulayo uMojalifa Mkwele uthi kufunakala ubukhokheli obutsha njalo kulandelwe isisekelo sombuso lokuthula kungabi lobudlwangudlwangu.
Kufunakala ubukhokheli obutsha elizweni leZimbabwe. Sikhuthaza njalo ukuthi khona zonke indlela ezizayenziwa kube izindlela ezisekelwa isisekelo sombuso welizwe, kwenziwe ngokuthula njalo kungabi lobudlwangudlwangu. I think siyavumelana sonke nini ukuthi umbuso kaRobert Mugabe usufikile emaphethelweni. Ukudubeka kwabantu lokuchabalala komnotho welizwe kuyisibonakaliso salokho.
Iningi labantu beZimbabwe liyavumelana ukuba uMongameli Mugabe kayehle embusweni ngoba usekhulile njalo useyehlulekile ukubusa. Abanye basola ukwenza kwebutho eselithi lifuna umuntu othile. Abanye njalo bathi akulandelwe isisekelo sombuso welizwe njalo abafuni muntu olembali yobugwelegwele kanye lokuchitha igazi. Ngemva kwalokho ibutho kumele libuyele enkambeni kubambe umthetho. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngamemnandi ngempela esizwayo lapho, kodwa ke sisifikisa emaphetheleni ohlelo lwethu lwalamhlanje. Singekehlukani, wothi sikhangele ezinye zezindaba ezizikhokhela uMongameli Robert Mugabe. Ukhangele lokuhlangana lenkokheli yebutho lamhlanje phambilini komhlangano wedale le-Central Committee yebandla lakhe leZANU-PF. Ngemva kokutshengisela kokungathakazeleli uMongameli Mugabe, uZulu usemelele ukuzwa ukuba uzasuka nini esihlalweni. Ngesikhathi kule banxabanxoza kwezombusazwe, sibe lethuba lokuzwa ukuthi abemaphandleni bona bathini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupractice Jeremiah. Lolo ke bekuluhlelo oluqakathekileyo, i-special edition. Asidibaneni ngabo 12:30.